into ekhona lapha ukuthi nxa kuyikuthi ubaba lo wakade mangalelwa ube ube ngekhwe court kungelazizathu eziqinileyo zokuthi angabi khona ecourt vele umthetho wona ngokwawo umthetho nje general uyavuma ukuthi ujudge announcing aphe isinqumo anike lo onguye ocelileyo lokhu akucelileyo kodwa kulakho njalo ukuthi lo onguye oyabe ehluleke ukuthi abuye ecourt nxa kuyikuthi kulezi zathu eziqinileyo ulakho emthethweni ukuthi abuyele emthethweni ayo kusho ukuthi ucela ukuthi udaba noyana lungene kutsha lo umamangala into ayabe icela kumthethwandaba uyabe cela ukuthi umthethwandaba usethe aside kumbe ufake eceleni ukukhethwa kumbe ukhetho lontwana olwayenza ukuthi lo onguye owakhethwayo awine so asiyo into encane ukusethe aside ukhetho ngile qiniso ukuthi uyabe ezwe ubufakazi obutshengisela ukuthi ngempela lolo khetho alusahanjiswanga ngendlela eyiyo
isizathu asiphileyo ama ngaso ngesokuthi kaphiwanga isamanisi kungaba isizathu esingemukelwa ngumthethwandaba na
yini njengoba ngithile ukuthi akupheleli khonapho akupheleli khonapho ngoba kumele usho ukuthi kungani ungabuyanga ecourt unike isizathu esiqinileyo phezu kwalokho kumele unike futhi le side ye story sakho inala wethu ukuthi icase yakho ingavula leyo case othi wena ivulwe kuyini vele wena ofuna ukuthi ukufake phambi komthetho inala wethu i-court kumele iweye ikhangele ukuthi nxa singalivula futhi udaba lolu kutsha umuntu lo ulethuba na icase yakhe i-strong okunganani so lokhuyana ukuthi engabi khona ngoba kuyukuthi kaphiwanga isamanisi kumbe i-notice sithi i-notice of set down kumbe i-notice of hearing yes kuqakathekile kodwa kakupheleli khonapho i-court iyaphinde ikhangele okunye futhi so singazi ukuthi yena-ke lokho okunye kuyabe kudingwa yi-court angabe ke yakubeka i-court khona kucelwa okunganani.